Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
Ele Zimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo abantu abagulayo abalama BP okubantu bathola ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi egami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Yinye izinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo luqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngomhlolanja lonyaka. Babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961. Laba kule basila kulomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1550. EleZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhla ka 8 Mabasa iZimbabwe izafikisa iminyaka engamashumi amane lanye 41 abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa la ikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi lalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-Independence Day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. I-independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom inlutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondizo ezazikhona ngesikhathi abalelwa inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi uMgabe esekhitshiwe sacabanga ukuthi i-freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrator. Ukudemonstrator is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state. and vele khonapho kade bona besithi state lay driven by political party ayikhona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zibangelwa izidezo zomnotho.
Ye uhulumeni usebenza gadalala ukuthi kubonakala ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights izwe lonke nje ize kazi lonke lomhlaba wonke into eziqhakathekileyo abantu kumele behlale bengahlukunyezwa kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lo independence yeZimbabwe lonyaka lunanzwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini beinternet kungelambuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Islanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuza kwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namuhla lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dala emhla ziku-28 kuyonale inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengesta Dawengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso yebail. Amagqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo labomnumzana Tinus Mkomo Monganeli Mlotshwa Akim Ndebele Welcome Moyo Maxwell Nkomo Nkosinathi Ncube Lolevison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekambi. Ama-lawyer ethu ayehambise udaba High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibail kuze kube la namhlanje abakaphiwa idate eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama BP okufanele bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngenye yezinto esihlukumezayo leyo esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhanyelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi suku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamanenge edolobheni bavimbe le ndawo eziseduzele Strait Gold Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki ecourt njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena ecourt. So insuku eziningi vele siyalishwa khona ukungena ecourt and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasake ngebadlale eMthwakazi Republic Party.
Sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo. Sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo ngaze basibophe ngaze basipulale. Hayi, amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe kodwa akutsho ukuthi iMRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe kodwa asizi ukukhathala vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapha eMathebelelendi kube sokuyimthwakazi ebusayo kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government aseMathebelelendi wonke kunye lasemiklensi
lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo usenjalo umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele idalela ePhalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluzi amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele oyebandla leMDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi kulabantu abazenkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli besedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurawundi. Ngokwalo olwethulwe namhla iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqhakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo ezempila kahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yi-Gugurawundi eMathebelelendi le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende na useke waluphatha udaba lwe-Midlands leMathebelelendi wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi ngoba into ezakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi kona akula umuntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu. Ngithemba ukuthi kona abantu abaningi bayazi ukuthi kona yiso isimo esilaso silodubo kakhulu khulu kazi ngabantu bonabo ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ama-rights elizweni. So nivumelana le report eAmnesty ukuthi kona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi kona bayadlula khona apho kumbe badluli, but ngokukwazi kwami mina bangadlula ngoba even lama-reserve asibili ungahamba uyathola ukuthi kona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalela ePhalamende. Sehluleke ukukhuluma lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngalolu daba. Kodwa abasebenzayo ofisini yabohlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa ama birth certificates lezithupha olwe-mobile registration. live talk namuhla sikhangela ukunanzwa kukazibuse weZimbabwe lonyaka phakathi komomo wokumelana le-COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitsheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe wafa. Kwesinye isitishi Southern Company ye-FedEx edolobheni le-Indianapolis esigabeni se-Indiana kwele Melika. Umqondisi wenkampani elungisa imithi yama-vaccines eye-Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe-COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana ekulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe-COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko karhulumende yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House emhlanganweni wakhe wakuqala lenkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhu wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Itno ulakho ukunqoba ukuze abuse ukwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli beStudio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhenkosi Masinge Ndlovu from ePhumuza esigabeni seBlaphi. Siyathawa namhlanje umsakazi ongilalayo beStudio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lomsakazi weStudio 7 ezathisa sibanda. Asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okushupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business not to influence, but as long God, ngoba ama councillors they haven't given the opportunity as to limgodi. Then we saw the time when we were going to be from hotel. Maskuma now our figures is coming. Even the councillor as sali labo. Katesi nje, slama bridges ya kayo. Councillors societyina. Siyakhilis konse pumuza state. Minister ya reportera. Bonke labo MP ba reportera mu head. Babe abazobona but akula action zata. Ngoba sasizwela abantu abethu thina abasukolayo abashangelanga meqandela sasirufela sisosa sihlanisa lenhlanje uthi ayiphuta Phumuza Development Association se South Africa besinqiza that na siyathenga sina singena hi labor. Saphinda futhi sakha ama bridges athi ekumane uthatha noma nehal sisosela futhi ama abukhethe testament. Saphinda sasidirectela futhi I bridge businessman uvuka u Dennis Banda saliya ka futhi lezi lepha bona as government as responsible ukuthi abalenza but comes to uma levies bafuna ukugcina imali kithi despite ama levies even encomments lendwangu hlohlupho
ngikholethe moyo wephumuza south east sepuko kodandamjena ayizwi libelinile kodwa pho kwezindawo hayi silimele inyawo uthi hayi kayisitholanga nje ongathi kuyancenga kwamumbu. So idlala yena leka-IPI sozikhele izabe lokhu ikhole iqhubeki siya phambili ngoba lapho into esiyijwayele kakhulu yinyawo uthi manje pho hayi kayisakhulukelanga ukuphumelela njengeminyakeni phungukukhangela nje amahlanga wodwa nje hayi amadlela othina endaweni ephumuza amadlela ebekhona njengezulini nethile hayi njani kukhona mpela. So inkinga ethuphayo nje kungathi umkhuhlane athola inkomo kwesikhathi siqhula zitshaya umkhuhlane bantu besesithenga imithi yakhona.
Wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi zikhalele kuwe phela njengosobhulabo ukuthi-ke bazathiwani endlala leyo zabathini amantongela
kungena selokho sikhangele ugovernment ukuthi hayi ngafaka izandla sincedise kancane ngoba indlala sifile impela ayikhona hayi amanzi kodwa hayi inkomini esifweni ayibesakhona maybe nxa ingasekubalekela khatshana nyana
ukunatha-ke wona njani
ukunatha hayi ebangekho-ke manje abantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithole nzima ngamazi sinatha emfuleni emangweni omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona emfuleni uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi nzazampa uncedisa kodwa kakayo lapho uncedise khona
ngikukhuluma lo Joshua Dhongwa na moyo ekhumuza South lapha silohluphore lwamanzi kakhulu amanzi asihluphayo atholakala amadamu asila migodi nyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu ndovaindova sila endwangu kakhulu hhayi noma singabulawa nje sibe le ndlela yokuthi singazifike sizigxoshe kanjani
amabele
hhayi silimile kodwa hayi siwo amaizulu libe likhona liningananyana kodwa hayi sesukela baleka nje ubona ukuthi esikwenze kuomile amabele azalanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7. Kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembo elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulo mdlalo weminyaka eyithoba minwembili elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso elawula lumdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqesha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolise abaningi ngesikhathi uStreak engumqeqeshi weqembu lesizwe.
Khathi esisengisana sengilensolo kubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa ke umdlalo lwana weCricket World Cup qualifier esadliwa iUAE ikhona lapha eZimbabwe kuma qualifiers esasiwa hosta ke sakhuthi ukuthi siye ku World Cup. Bekwaba into enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemdlalo wekhilikithi bawu accept njalo nxa sokuphuma indaba ezinje so sokuchiya kule mbuzo eminingi ukubana ke sadliwa ngempela kumbe kwakulokunye okwayenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana ke umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siya phambili silungisisa ngapi.
Incwadi elotshwe ngabe-ICC ithi amacala amahlanu besethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe e-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak akayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuliviki silomculi womdumo we-rumba uSifundo Nkana uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band yena ke odabuka eNkayi. Asizweni xoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Tela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengewerumba. Namhlanje sethele komnyama ubambile eNkayi siphethe wona lo umculo. Azithe.
Usifundo lo. Lalela. Ukusala kwamima la isikubuthi.
Ibizo lami uSifundo Nkala. Ngiphuma eNkayi eGwamba. Ngisuke eNkayi eGwamba ngaza lapha kobulawayo. Ngithe ngifika lapha kobulawayo vele bengile talent lokucula. Ngaqalisa ukucula almost ndobo 3 years ngicula. Okumanje i-album leli lami lokuqala.
Ngithi ukusala kwamima la isikubuthi yashopheka.
Usifundo usebenze labaculi abaningi bomdumo we-rumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeOndox Junior ngahamba kibo magwaza la khona ngihamba ngigida imlambozi ngihamba ngigida. So kwanthunuka kakhulu ngafunda ngazokuba lonkinga umfo wethu waselupane nguye owandithuneka kakhulu wathi umfo wethu asisebenza ngiqalisa ke ukucula kuye saba sonke ngabe sengiphuma kathesini siba ngedwa sengiphupheleli igama elithi mazwi amahle super sunday
lakhe elitsha elitshisayo aliphekele uZulu
i-album lami lokuqala libhale imazwi amahle super sound band ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohan 14 uthando isiphiwo sami bazali bami imali okwangenza ngakhetha irumba ukuthi umculo lo very talentile lingisukela lo phansi from ekhaya ngigida kakhulu so lokuphupha izingoma so igama leli mazwi amahle super sound ngaliphupha ngaliboniswa ngabe sengiqala ke iband
Sipethe indlala nje lika Mosa Mahle Super Sound Band. Abalaleli bangawuthola ngapi?
Okwamanje kathesi ingoma zami zikhona angikavi le company engancedisa from ukuzithengisa kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp or ku uyamfonela ku number
0716840024.
Kwajiselo mazwa amahle super sound band musifundo nkala lo kutelo hoza hoza Friday asikoko cheni sijabuleni ngomculo wakhe raso nemnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Bali
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyonale inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhlangano khona pha eWashington DC
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.